kule sitsho sesindebele sithi abantu abayinganqanye bengemanzi. Ngicabanga ukuthi kulokhu abantu bahlukene phakathi, bakhona abavumelana laye lo usisi lento ayishoyo ukuthi abangavumi ukuthi basevwe ngabantu ababuya ngaphandle, bakhona abangavumelani lakho. Sengisitsho futhi ukuthi kuya nge-reasoning yomuntu, njengamalokali wona la ama-South Africans, i-reasoning yabo yiyo edetermine ukuthi bavuma kuphi, bala kuphi, bayavumelana yini lalo sisimba bavumelani laye. Iningi labantu e-South Africa abakaze baphume ngaphandle kwe-South Africa. Abakuzwisisi futhi ukuthi ukhona umuntu we-South Africa osebenza ngaphandle kwe-South Africa. Bacabanga ukuthi nje abantu e-South Africa bona bahlala lapha elizweni labo abaphume ngaphandle kwamanye amazwe. Kodwa abantu abakwaziyo ukuthi abantu e-South Africa bayakwazi ukuphuma bayefuna imisebenzi, bayesebenza mbe bayefunda ngaphandle kwe-South Africa, bayefunda kwamanye amazwe. Ngicabanga ukuthi yibo laba abazwisisayo ukuthi labantu bakwamanye amazwe bayakwazi ukungena e-South Africa bafike bafunde kumbe basebenze. La bafike khona ngale abe ngabantu bokufika khona ngale amazwe. Njalo asikuboni bephathwa ngaleyo ndlela ukuthi ngilapha basemsebenzini yabo besemazweni laba kubo bagcine betshela ukuthi abakwazi ukuthi bayenza imisebenzi yabo ngokuthi bangabavela ngaphandle kwalelo lizwe, njengalokhu bona abakwenzayo ukuthi sokungani abantu abanye abavela kwamanye amazwe e-Africa abona kabasibo bantu kabasibo ama-Africans. So abantu abayinganxanye bengamanzi msakazi. Engicabanga ukuthi futhi okunye manje sokwenza ukuthi kungani kufake ipressure kakhulu yisimo somnotho, njengoba sibhekene labo corona labo lockdown, abantu baphelwa imisebenzi South Africa, enxenye mhlambe baba frustrated ukuthi imisebenzi yaphela, sebecabanga ukuthi imisebenzi iqedwa yilabo abantu ababuya ngaphandle.
Abanye bebebhala umbiko kantombazana lo esingathi ngama comments, imbiko elenzondo njengokuthi abantu abavela eZimbabwe kabaziphathanga. Singathi ngumbono osabaleleyo lo ebantwini beSouth Africa, kumbe ngabalutshwana nje abavele bengathandi abantu abavela kwamanye amazwe.
Thina njengamaZimbabweans silapha eSouth Africa sesajwayele ukuhlala sigxekwa nje kungaba khona into embi uyenziwe ngabantu ababuya ngaphandle kweSouth Africa, kungaze kube khona umuntu loba yena lo ozathwa hayi uzwakale enuka ikhwapha hayi ngumuntu obuya phandle. Sasafunda ukwamukela ukuthi ngoba sisemzini yonke into embenzakalayo lonke umuntu ofuna ukufaka iblame ibaphezu kwethu. Kuningi ngokukhulunywa ngamaZimbabweans, yebo kambe bakhona abanye abakwenzayo lokho abakuchoyo ukuthi amaZimbabweans ayakwenza, kodwa kusithi sonke zonelwa mvuyinye of course, ngoba sesingena sonke esakeni lelo ukuvalelwa khona abanye la ukuthi hayi abantu baseZimbabwe bayizigebengu, abantu baseZimbabwe abageze, abantu baseZimbabwe bayiziqholo, sonke sesivalelwe ebhodweni elilodwa kodwa singafani.